benze lokhu emkhosini owenzelwe esigodlweni selizwe le-Australia eZimbabwe obuqoqwe ngummeli wakwele Canada abathakazelele umkhankaso we-Ye for She. Baqoqela abameli bamazwe omabili la elemelika ele-Canada, Brazil, India, Japan le-South Africa. Abameli laba bathe kuqakathekile ukuba abesifazane labo batholiswe amathuba afana labesilisa. Omunye wabalobe amagama abo kugwalo oluphawula umkhankaso we-He for She okuveza ukuthi usekela ukuthuthukiswa kwabesifazane ngumnumzana Brian Nicholas omele ilizwe lemelika eZimbabwe.
We all have to make a more prosperous
mele sizinikize ukuthi siguqule indlela abesifazana abaphila ngayo. Siqala ngokubona ukuba batholiswa amalungelo abo ngokwaneleyo, ikakhulu abesifazana abangenisi ukuzikhulumela kungabantu
kazana.
Omunye njalo osekele umkhankaso we-He for She ngu-ambassador Phakama Mbete wakwele South Africa.
Ngoba phela zonke izinto ziqala ngokukhuluma, ngokuthi nizwane ngento phambi kokuthi-ke nenze ezinye izinto. Ma ningeke akhulume nizwane, ma ngabe le movement ingeke akhulume nabantu baseZimbabwe ngokuthi kufaneke izinto zishintshe ukuthi sibe ne-gender equality, akukho into ezolo.
Uchasisa ngakunanzelela esekhula okuyikho okumenza ukuthi aqakathekise abesifazane.
Yo mama bayinsika ezistrong ezibalulekile ze-family. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi bakhululeke emphefumuleni, engqondweni, nasekwenzeni ukuthi basize ukwakha amafamily. Ngaleyo ndlela bakhe isizwe saseZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Sindiso Moyo obesemkhosini lo eHarare owenziwe ngolwesithathu.
Ilungelo loluntu labesifazana liqakathekile, kodwa nje elizweni lakithi kumbe ngathi ku-Afrika jikelele izinto nje ezingazwisisekiyo kakhulu, ikakhulu kobobaba. Indlela eyenza ukuthi kungabi njalo ziningi kakhulu. Okunye ukuthi abantu abakwazi amalungelo oluntu. Ukuthi impumelelo yezwe ukuthi ibe khona kumele ukuthi omama labo baqakathekise kuwo konke abakwenzayo.
Ukhuthaza abesilisa ukuthi baqakathekise ukuthuthukiswa kwabesifazane.
Ngithi kwabanye obaba kasikhangele pattern izimuli zethu ngendlela enhle elokuthula, kungekho ukulwa emizini. Njalo nje sibaqakathekise ngoba yibo phela abasiphathele imizi, yibo phela abavisa abantwana, yibo phela abenza konke. Singabaqakathekisa, siyaziqakathekisa thina.
Abaqoqe umkhosi lo babiza iziphathamandla zakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi abantu bonke kwele Zimbabwe lemhlabeni wonke jikelele basekele ukuthuthukiswa kwabesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.